Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 23 kumbimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili.
Ivoters poll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kokhetho lwangomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili, abantu bakhankasile, siyajabulubana indaba yevayolensi that siqalisa ingane ile la futhi.
AbeZANU-PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa.
Ngibona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi le-Europe ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe aku-NATO mayelana ngempi yase-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lihlele namuhla ukuba lusuku lokuthandaza lokuzila, njalo linxusa uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ephatheke kulolu hlelo ekhulekele ukuthula phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Leli bandla lithi abakhokheli bamasonto lamakholwa kumele babambe iqhaza bekhulekele umusa kaNkulunkulu lempumelelo yelizwe. Lithi umthandazo lo uzaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kathathu. Umkhuleko wakuqala uzasungulwa ngehola lesithupha ekuseni 6 o'clock, uye phela ngehola lesikhombisa 7 o'clock. Owesibili uzaqala emini enkulu ngo-1 o'clock, uye phela ngehola lesibili ngo-2. Okugcina wona uzaqala ngehola lesihlanu ntambama 5 o'clock uye phela ngehola lesithupha ngo-6. Kusenjalo abe-CCC bathi bamelele ngabomvu namuhla impendulo evela kuZimbabwe Electoral Commission kulandela umhlangano abawenze leziphathamandla zali commission izolo bekhonona ngesimo se-voters roll ukubhaliswa kwabantu lenombolo zocingo zalabo abazaqhuba ukhetho ama-polling agents, kanye lokwenqaba ukuthi kusetshenziswe impawu zamabandla ezilemibala yawo emaphepheni wokuvotela ama-ballot papers. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shirie Denga obekuqula laleli bandla elihlangane leziphathamandla zezekhi izolo.
Sifike sabona u-acting chief elections officer lo-director for legal affairs wangikhona ngale. Okokuqala besikhuluma ngendaba ye-voters rolls, sihambe sabuza izekhi kwinti zeki i-voters roll elizayisebenzisa mhlaka 26 yiyiphi. Sifuna ukuba kwazi ukuze lathi abantu bethu ama-candidates ethu ebekwazi ukuthi into abayikhangeleyo kuyini. Sike sakhangela i-voters roll eyaphiwa ama-candidates ethu, sabona ukuthi kulezinto ezithize ezingahambanga kuhle. I-voters roll yatshintsha kakhulu, abantu bakhitshwa ezigabeni lapho ababehlala khona, ababerejista khona, kuze kuthiwa umuntu wade ihlala njengokuthi wathi ihlala eluveve ku-address yonale yathi khona usetshintshiwe wahambiswa ku-polling station eyinye kodwa ekwenye i-constituency kodwa lapha ade ehlala khona kungatshintshanga. Sabona ukuthi kaningi abantu ade besusa endaweni ade behlala khona betshintshwatshintshwa behanjiswa kwamanye ama-wards kumbe kwamanye ama-constituencies abantu bangkhona bengacelanga ukutransfera labanye nje abantu ade abekuvoters roll ongamelanga babe khona ngoba njengeHarare East besibona ukuthi kulabantu ade berejistiwe kodwa bengafakanga i-address ukuthi bahlala ngaphi ku-address okuphonga kubhala ukuthi unknown. Ngelunye udaba esiqale ngalo kwaze kwaba lo daba njalo lokuthi ama-agents ethu bathe beseyatraina izeki kwathiwa kumele bebhala amabizo abo ukuthi bebazakala ukuthi ngabobani njalo lama-phone numbers abo. Yebo, siyakubona ukuthi indaba yokwenqabela ukuthi i-COVID imumatheke kodwa besesibona ukuthi into le isisetshenziswa ngamanye amabandla ukwethusela abantu bethu. Sikhuluma ngoba emarondela kule ndaba enjalo ukuthi abantu ade sebesethusela sebetshela ukuthi siyakwazi ukuthi abelizaba ngama-agents ngobani i-list isilayo sizokwazi aba le ndaba futhi yenzakale khwekhwe lapho umtade trainer umuntu ezekade train ama-agents ethu ubatshela ama-agents ukuthi kuthiwa kumelanga bebe lama-cellphone lamaphepha okubhalela phakathi kwe-polling station. Okokugcina yindaba ye-ballot paper. Sibona ukuthi i-ballot paper yebo iprintwe nge-black and white but thina njengebandla silandela umthetho oku-electoral act section 45 utsho ukuthi nxa umuntu efuna ukuba yi-candidate kumele ahambise uphawu lwephathi yakhe njalo besikhangele sibona kwezinye indawo ukuthi amampikitsha ama-candidates ethu angakhanyi.
Inhlanganiso yezeki yona iphendule yathini?
Izeki isithembisile ukuthi izakhangela izikhalazo zethu izaziphendula. Igqwetha isizalandela ukuthi impumela yakhona ukuthi nxa bengaphendulanga ukuthi kuyabe kuhamba njani. Njalo izeki ibona abezeki bathe akukhathesi kumithingo nale abangeke baphendula lutho ngoba bamele bekhulume labanye ama-departments beke bethole i-advice ukuthi bengaphendula kuthiwa bephendule njani ngoba ama-departments angkhona yiwalungisisa izinto zona lezi.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Ibandla le-ZANU-PF lona likhangelelwe ukwenza umhlangano walo ukukhankasela ukhetho ukugcina eChitungwiza namuhla. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Joseph Chuma othi bakhangelele ukunqoba ngomgqibelo.
Imikhankaso ihambe kahle sibili abantu bakhankasile siyajabula ubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheke igazi ngenxa yokhetho nje kuphela. Kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana mela endaweni ethize hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ukudlwakudlwa okugcina kudala ukulahlekelwa kwempilo lokuchitheka kwegazi. So hhayi sesikusebenzise sesikufuqile sesikuthiyela-ke ezandleni zamlimi ukubana kuhambisela day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amafithi athize sizawathatha.
Abe-Triple C bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze lidobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze siqibilezele sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona besuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa xa behlulwe sebona beze ukuqhubelezela. Ngihlala ngibuza mina sithi kona nxa yokuthi ona siyakwazi ukuqhubelezela yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgcekeni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kobulawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo eMutare eGweru sihlala sidziwa kulawa madolobho. Nxa besisenza khonoko ukuqikezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho olabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu omele ngabe yibo abenze ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo. Okutshengisela ukhetho lolo luyabe lunjani luyabe lukhululekile lu-free and fair. Asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo. So akula ukugcibelezela okukhona okwenzakalayo into nje ukuthi na omunye umuntu kafuni yena unqotsha
kuyiwa kukhetho luka 2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe khona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka
akumiwa kwezombangazwe akumiwa kumele kuhlale abantu beku ground abantu besebenza abantu besenza izinto ezenzayo ukuthi na zikhwabithwe ngabantu ukuze ukuthi babavotele so asimi sihlala sihamba sibona ukubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba le mpumela esiyikhangeleyo andiyabona kunje so umongameli wethu ubaba umnangako ubhizi uyabhoda kathisi ebesemathi north lapho esibona khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewaki ngale u-7 no-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba logetsi omningi ozagcinisenzeka ukuthi ubana lapho ezimbabwe sikwanisa ubana logetsi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhona ngama-fundamentals okulungisa umkonomo ngoba umkonomo awungeke walunga kungenamagetsi awulungi njalo ungelamanzi yikubona futhi ufike egwayisha ngani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye kobulawayo ngoba akula industry ongakhuma ngayo ukuthi ingavulwa kobulawayo nxa kungelamanzi kungelagetsi njalo imigwaqo ingahambeki
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Kulowesifazana wecholocho owaqunywa ingalo lonyawo ngesikhathi segugurawundi odinga uncedo lokuthi avazelwe izitho lezi ngoba ephila nzima. Unkosikazi Joyce Ngwenya walinyazwa ngamabutho e-5th Brigade ngomnyaka ka-1983 eleminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyangalombili 18. Ngokuncediswa inhlanganiso yeibhetshu likaZulu lomphakathi uMangwenya ubonane labodokotela abazavaza ingalo yakhe lonyawo kobulawayo izolo kodwa imali kayeneli ngokunjalo sokusungulwe ikhasi leGoFundMe lapho abalesifiso abangaphosela khona imali ukuze asizakale Leli khansi litholakala khona enkundleni yeGoFundMe phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Survivors Support Fund. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhla ka 20 January sibe lesikhumbuzo eCholocho sithe senze leso sikhumbuzo. Ngemva kwesikhumbuzo salandeliselwa isicelo ebazalini ukuthi kulomama owalinyazwayo ngesikhathi segugurawundi waqhumeka unyawo olesandleni sokudla wazoqhumeka isandla senxele. Yenge eqhumeke leso sandla kwakudingakala ukuthi kutshintshe kube ngani kuthiwa wanyathelwa isitimela. So sahamba sisiya khonale okokuqala sangambona okwesibili sasesimthola sathi sesimtholile sazwisisa ukuthi ukhanya ufisa ukuthi ngabe uthola unyawo olutsha. Okuyikho okubangele ukuthi izolo njalo le crash laselimlimazi so saxoxisana lezakhamizi kobulawayo sathola usekelo olunye seluphiwe ngomele ibulawayo central ephalamende u-honorable Nicola Watson sihambile izolo sayenza idonation yangkhona sabuya laye umama uMangwenya owalimalayo namhlanje ohambile ibayamneja uqalile iprocess yokuthi bemlongisele unyawo so ngezinye zezinto esizenzayo kuvike phelile kodwa siye sikhumbuzweni sabomama njengoba siyakwazi ukuthi uMarch i-Women's Month so u-16 March eCholocho omama bachiswa bachisele endlini so kodwa sile sikhumbuzo khona le eCholocho miningi imisebenzi yalokhu esisayenza
Abalimala ngesikhathi segugurawundi abafana loMangwenya bathini ngemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba
abalimalayo laba bazwa ubuhlungu ukuthi kuthiwa into leyi iyalungiswa isileminyaka emibili umongameli lo ngumongameli ebuya ekhulume labantu abahlukeneyo izinduna i-collective labezinkonzo kodwa akayenzi umzamo ukuthi ekhuluma lama-victims and sokuthetha isikhathi eside akukho osokwenzakele osokwenziwe nge-victim ukuthi namhlanje ulabantu abaningi abafileyo kumnyaka ophelileyo uhlelo lolo lungabe lwaqala ngabe badlula emhlabeni sebethile obabufakazi lalokho abakubonayo batho lokuthi bafunayo
amatshe esikhumbuzo seGugurawundi elawafaka endaweni ezitshiyeneyo antshontshwa njalo amanye abhonjwa seliwabiselile yini
okwamatshe abhonjwayo yebo abhonjwa kodwa akutsho ukuthi njengoba babhomba kwamisa yonke into ngoba silehlelo oluthi healing through remembrance so uhlelo lolo sizama ukuthoba abantu ngezikhumbuzo so ubulala amatshe watshontshayo akahlukumezi ibhetshi likaZulu uhlukumeza ama-victims ngoba ama-victims yiwo athothwa ngamatshe wona lawo so sizawafaka eMartinoth sizawafaka eBhalakwe sizawafaka eTsholotsho sizawafaka eLupane sizawafaka eNkayi sizawuyafaka eSilobela sizawuyafaka eJombe sizawukuyafaka eLwagweni indawo zonke ezahlukunyezwayo sizawuyafaka eBhalakwe sizawuyafaka eGwanda sizawufaka iindawo eziningi-ningi lapho abantu abafuna khona konke kubobobile bawafuna sizawuyawafaka
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshi likaZulu umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ulubhekise ezwekazi laseYurophu namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wenkokheli zamazwe akumanyano weNATO lowe-European Union phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia umhlangano lo uzaqhutshelwa eBrussels kwele Belgium esuka eBelgium uBiden uza kuya kwele Poland ngolwesihlanu ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe mayelana ngalimpi ele Poland lingumngane weMelika obalulekileyo ngoba lile nkamba zamabutho aleli lizwe umhlangano lo uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kweUkraine leRussia kusiya phambili usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni
okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khona le eEurope kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump lokhu kutshengisa ukuthi i-NATO ne-G7 asengamazwe aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga-organizwa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela yiyo eyingqwele yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho ngoba ungathi uyakhangela khona ukhonoku kungena kwayo iRussia eUkraine ivele ilwisana leNATO iyakolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yama-nuclear kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda ezintando yayo ingatshaya iUkraine nxa ifuna ingatshaya elinye ilizwe nxa ifuna kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi ele Russia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo kufanele ukuthi ime icabange ukuthi xa izawuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course. Kodwa ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo, idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma. Njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia, ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-framachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje isho njalo uBiden, ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloke kolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali ekungamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze kona lonke yanelisa ukwenza kathesi.
Umnumzana Rafael Mthombeni uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla le-CCC likhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission itshintshe uphawu lwayo kukhasi lokuvotela i-ballot paper. Inkundla yesayithi ithi ibandla le-CCC selethese iZANU-PF umlando wokuthenga amavoti eBinga. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. I-Chronicle ithi inkokeli yosiko isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokubulalana mahlayana kwabasakhulayo osokubhahile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi impi yeseCabo Delgado kwele Mozambique isibangele ukuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu zivalekele imizi yazo. Umsakazo munye uthi njalo uZulu weleSudan wamukele ngenjabulo ukwetheswa izijeziso zenotho kwamapholisa kulelo lizwe iMelika phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Siziphethe ngodaba lweMelika. Amalunga eSenethi izolo aqhubeke evivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuba ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Amalunga amabandla omabili abalisa elamademokrasi lelamarepublicans ebebuzisisa uJackson ngezinqumo aseke wazethula enkantolo yephansi kanye lokuthi alubana ethe wahlangana lodabathize eSupreme Court uzaluphatha njani. Iparlamente ingampasisa uJackson uza kuba ngowesifazana onsundu wakuqala eMelika ukuba ngumahluleli wedale leSupreme Court. UJackson uzavivinywa okokugcina ileli dale namuhla. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Kanyisani Silwane Ncube.
Indima ankomo edlalwa ngamajaji iyindima ehlonitshwayo kakhulukazi, iyindima egamileyo, iyindima elesithunzi, iyindima edinga ukuthi loyo oyidlalayo kube ngumuntu olomqondo ohluzekileyo. Ikakhulukazi kulona leli lizwe esikhuluma sikulo ele America, akusilo lizwe nje le judge leli esidinga ukuthi sibe lalo, akusilo judge nje kodwa kuli judge eliza kungamela inkantolo enkulu kulazo zonke e United States of America, lokho esikubiza ngesilungu ukuthi apex court. Ngaleso sizathu ke ngicabanga ukuthi ama senators ahlohla ujaji ngemibuzo balezi zathu zonke balengcindezi enkulu kakhulu ukuthi baphume lo muntu olungele ukuphatha loyana umsebenzi. Sike sabona ukukhathazeka malungana lezenkolo yakhe ujaji loyana, sike sabona kusiba lokukhathazeka malungana lendlela abhekisisa ngakhona laba abahlukumeza izingane ngokocansi, kungathi kuba lokuthandabuza. Kodwa ngicabanga ukuthi ekugcineni okumqoka kakhulu ukuthi balengcindezi yokuthi bathole umuntu onguye ofanele ukudlala le ndima ngokuqondileyo.
Alubana ethe wakhethwa mpela, ubona kuthumela mbiko bani lokho ebantwini ikakhulu abamnyama?
Ngicabanga ukuthi kuzaletha intshukuntshu, kuzaletha ingwabingwabi, kuzaletha ithemba ikakhulukazi ebantwini laba esibabiza ngokuthi ngama-minorities, that is abantu abamnyama labakwezinye izizwe nje ezehlukahlukeneyo kodwa abawela ohlangothini lwalokhu kubizwa ngokuthi ngama-minorities. Akuzi ukuletha ithemba kulona leli lizwe lase United States of America kuphela kodwa ngitsho lasemhlabeni wonke jikelele, abantu bazaba lethemba babone ukuthi lento isingenzakala, lento yinto engaphila ibonakale ukuthi ngempela iyaphila njengalokho idemocracy yase America isibuvezile lobo bufakazi. Singakhohlwa futhi lamazwi ka Obama ngemva kokuba ekhethelwe ukuthi abe ngupresident onsundu we United States of America, ukuthi wathi yena labo ababe ngathi bayakuthandabuza, laba bengathi bale mibuzo ngokuthi idemocracy ye-America iyaphila ngempela, impendulo yenu nansi. Kodwa ke ngokufanayo futhi asingakhohlwa ukuthi umama lo akazenzeli yedwa isinqumo khona le-Supreme Court, kuya ngokuthi bakhona yini abamesekayo, ngoba ekugcineni into ebalulekileyo ukuthi i-majority ithini kuma-judges ayi-9 wonke ase-Supreme Court.
Ubona esiba khona yini ama Republicans Ncube azavota ebambane lama Democrats bevuma ukuthi uJackson abe ngumahluleli?
Kunzinyana Nkomo ukusho ngesizathu sokuthi into esiyibonayo lapha e-America okwamanje ukuthi kula lento abayibiza ngesilungu ukuthi yi-polarization edlala indima enkulu ikakhulukazi lapho okuyabe kuvota khona ama-politicians. Into engayitsho nje kuphela yikuthi ngicabanga ukuthi ibandla lama-Republicans balayo futhi ingcindezi kakhulu ukuthi bengabonakali njengebandla elicwasa noma ngathi ibandla elilenki etabechavi makusiza odabeni oluphathelene labantu laba ababengakhangelelwanga ukuthi babe ngabantu ngezikhathi lezana ezedlulayo. Siyakhumbula ukufika kwabantu abamnyama labanye abantu ngaphambilini ababengenziwa bantu khona lapha e-America, ababethathwa njengempahla ngoba babeyizigqili. So ngicabanga ukuthi bakhe isithombe sona leso esizanikeza abantu ithemba lokuthi ilizwe leli ngempela kulilizwe eliphilileyo lapho kule democracy ephilayo khona. Ngicabanga ukuthi ingcindezi yokwakha leso sithombe balayo abebandla lama-Republicans. So ngicabanga ukuthi lakho kuzadlala indima enkulu khona lokho.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube ucubungula ezombusazwe. Sikhangele ebuzihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uZulu weZimbabwe kumele ebambane ekhulekele ukuthula namuhla phambilini kwama-by-elections ngomgqibelo. Abezanu-PF bagqiba umkhankaso okhetho ngomhlangano ozaqhutshelwa eChitungwiza ngumongameli Mnangagwa. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kuya eEurope namuhla elanda umhlangano weNATO ozahlaziya udaba lwempi yaseUkraine. Kwanele likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.